isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamhlanje emthethwandaba we Supreme.
Icala leli umfakhomo naso licala elingayifilo qala elethusayo licala ikhathezimeni licala elilandise ukuphelela e-police station.
Ukusilela kwempupho elizweni sokufike kusibanga esethusayo.
Abantu babulaya indlala, balala bengadanga, ukusa bengadanga, abantwana besikolo baphuma bengadanga, baphenduke bengadanga.
Sebengamachumi ayithoba minwe mbili ababhekwe ngabezempila kahle ngodaba
lwekuvikela
umkhuhlane kumbe igcikwane le-coronavirus eliqhamuke kwele China.
Vikela ikwazi ukuthi umkhuhlane lo utakuthelana nokuthimula, nokukhwehlela, ngoba ama-droplets anaphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, ngakuyukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamuhla phambili komkhokheli wezemithetho uChief Justice Luke Malaba. Kumaviki amabili adlule umthethwandaba we-High Court wanquma ukuba uChiwenga aphe unkosikazi abantwana ababangayo kunye lokumvumela ukuya emzini wabo eBorodel, kodwa uChiwenga wakhweza lolu daba phambili kudale le-Supreme Court. Unkosikazi wakhe uMary uza kuya emthethwandaba evela esitokisini ngemva kokubotshwa ngomgqibelo esetheswa icala lokutshaya obagcinela abantwana. Kodwa ingcwethe ecubungela izomthetho omnumzana Job Sibanda uthi kwakungamelanga uMary avalelwe ngecala lokutshaya umuntu ngoba leli cala elinje landise ukuqedwa ngamapholisa lungakafiki emthethwandaba.
Icala leli umfakhomo naso licala elingayifilo cala elethusayo licala isikhathi eziningi licala elandise ukuphelela e-police station, ngoba amapholisa avunyelwa ukuthi akhangele icala, yabona ukuthi umuntu ulimele yini, kusetshenziswa isikhali kumbe kusetshenziswa okunye yini kumbe kuyini okuyabe kuthatha indaba khonapho. So izikhathi eziningi umonasols amapholisa ayasesify normally $20 whatever amount u-officer in charge of stationery ibona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ahambe e-court ngicala lona lelo lokuthi ungangafika e-court bafike anithwe i-bail ekhomo nasolo. Licala elincane njengokwanza ukuthi licala amapholisa lo avikele ukuthi asise i-fine ambhadalise i-fine umuntu licala lakhona liphele.
Njengoba sisizwa ukuthi lamhlanje uyabe ezaphamba emthethwandaba ngolunye udaba lwakhe lolwana olokuthi bafuna ukuthi bayabelani impahla zabo lokunye okunjalo okugoqela labantwana. Ukuthi ayisiko yini okungaba kwenze ukuthi umanje athathe lesi sinqumo esokuthi avalelwe?
Vele ukuthi izikhathi leli okukhuluma ngalo leli labantwana lokwabelana impahla lelo that-case esivu phakathi kwakhe lomkakhe, i-common assault normally it's a criminal offense. Bicala lapho uyamphambase khona umthetho welizwe. So awahambelani lawo macala, atholiswa nje okuthiyeneyo elesivu elokwabelana impahla nabantwana naleli lokuthi uphambanise wephule umthetho welizwe.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukusilela kwempuphu sokufike kusibanga esethusayo elizweni, indwendwe zisala ziqhela lapho eyabe ithe lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso yabachola amabele eGrain Millers Association yazise ngeviki edluleyo ukuthi izaletha umumbu ongamathani adlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 tons. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Impuphu isitholakala nzima kakhulu, ungabhoda izitolo ungene kumbe kuBulawayo kumbe kusemakhaya uthola kungela mpuphu, into esingazange sayibona okwesibanga eside kuze kufike namhlanje. Bese sijwayele ukuthi impuphu iyathwala lapha lalaphana mhlambe ngentengo ephezulu, kodwa kukhona khathesi ukuthi kayisekho nje impuphu. Kuba le ndawo leziyana ezimbili ezintathu ongathola khona kulandiyana okuthiwa yithalenta, iyabe ithengiswa ngemali ephezulu, $140 i-10 kg. Itholakala esitolo esisodwa kumbe ezimbili kodwa mhlawumbe iphele. Le inye vele kayikho, ayisekho ngendlela esimangaliso.
Manje abantu baphila njani?
Abantu babulaya indlala, balala bengadlanga, ukusa bengadlanga. Abantwana besikolo baphuma bengadlanga, baphenduke bengadlanga. Okuyinto eyingozi kakhulu esiyibonile futhi ukuthi sekwandele lokho okuthiwa ikufa komzimba, okuthiwa i-malnutrition, yikho sekukhwelile kakhulu ebantwaneni. Kufa futhi indlela yokufunda kwabo, ngokuba umntwana ongadlanga indlela yokufunda kwakhe iyaphansi. Okusho khona ukuthi kuzaqansa hayi indlala kuphela, lokwehluleka esikolo okuthiwa yikufeyila. Abantu baphakathi kosizo olukhulu ongendlela enkulu kakhulu.
Sona isinkwa sitholakala njani?
Isinkwa siyatholakala sikhona ngemali ephezulu, yona le vele ekade ikhona eyabo $18 or $19 or $20 ilofu. Sikhona ke sona, kodwa akula muntu owenelisa ukuthi angaphila ngaleyo mali usuku ngosuku. Angithi isinkwa sidliwa khona lapho sitholakele siphele, njalo abantu abaningi imizi ngobukhulu bayo, kwasala izintandane, kwasala abafelokazi, kwasala abantu besipheka. Isinkwa ilofu elilodwa aleneli abantu, kube sekudinga ukuthi ube nezinkwa ezimbili, okusho ukuthi mhlambe imali elanda i-$40 omele ukuthi uyidle ngalelo suku. Sikhuluma ngabantu abangazuzi lutho, abaningi abangasebenzi, abasebenzi abangazuzi lutho, abangaholi lutho. Abantu baphakathi kobuhlungu obukhulu kakhulu, okuthi nxa kungasazwanga okuthile okuza kwenza ukuthi kube khona ukudla, lo nyaka isimo sizaba sibi kakhulu kulalokho okwedlula kuso sonke isikhathi selokho kwaba yindi.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, oyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye National Consumer Rights Association, ubekhuluma ke ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umdlali wenguqu odlalela iqembu leHighlanders uPrince Dube ngomunye wabangamachumi ayithoba minwembili i-AED abeZimbabwe ababhekwe ngabezempila kahle ngoba beke bafika lapho uqhamuke igcikwane le-coronavirus kwele China. UDube ubekwele China lapho azama ukudlalela elinye lamaqembu alelo lizwe, njalo uphenduke ngeviki edluleyo. Lumkhuhlane owe-coronavirus usubulele abantu abangamakhulu amathathu e-China, kwafa oyedwa kwele Philippines ongowakuqala ukufa phandle kwelizwe leChina. Kulabantu abazinkulungwane ezilichumi lane i-14,000 ababanjwe ligcikwane leli elibikwa laqhamuka edolobheni leWuhan, lapho ukudliwa inyamazana lezinanakazana ezijiyeneyo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe loDokotela Elopis Banda, oyingcwethi kwezempila kahle, ukuze sizwe okunengi ngaleli gcikwane.
abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kalihlangani nabantu abaningi abaphapha bevela endaweni yesikhatshana. So okuqakathekileyo ukuthi bengethuki kakhulu. Ye, ukhona umkhuhlane, njalo i-World Health Organization isiwubekile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima, but ingethuki kakhulu, ingethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane lo ithathelana nokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, kungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yikuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi, ngenxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke ama-virus lana aphuma ezandleni. Zigezelwani izandla kwesathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ubusungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Kufanele ungabe umuntu ethimula azame ukuthimulela endololwaneni ukwenzela ukuthi isileyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho. Loku kusebenzisa ama-hand wona la ma-tissue.
Ye, nxa sisikhangeleke dokotela singathi ke uhulumende uyalitshela yini na odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa ke sokulomkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezi xwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela ezo xwayiso.
Lo ke ngumdokotela Elophi Sibanda, ingcweti ecubungula ezempilakahle. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi omunye undoda wesilobela oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye wahlasela omunye undoda oleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu, wamgongoda, wambulala, waphosela isidumbu emgodini ongasasetshenziswa. Lokhu kuvele edale le-High Court koBulawayo lapho okuthoniswa khona uJoeman Ndlovu. Iphephandaba leHerald lithi ukuzibulala kwabantu sokungenye imbangela yokufa elenani eliphezulu elizweni. Ngomnyaka ka-2018 kubikwa kwafa abantu abayinkulungwane eyodwa lengxenye i-1641 ngokuzibulala. Okwamanje ke balaleli sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli ku milayezelo elithumela ngeWhatsApp. Likhumbuleke ukuthi lingathuki njalo lingalethi imilayezelo emide kakhulu ukuze senelise ukufaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Kama mntokozo nxa maqiniswa kunashona le ndaba emathebelele kama namtiyo ntokozo nxa kunashona le ndaba emathebelele maybe one day noma kanjani akukho lokho
basakazi be Studio 7 njenjani lonke linjani lonke kanye abalaleli. Hayi ngapha siyaphila endaweni yaseBotswana but hayi kama ngeke ngiziveze ngoba eshi ngiyesaba lezi zidlamlilo lezi zizano lezi. Bendithanda ukuphawula ngokamnangakho lokhotheni lwisana lenkohlakalo. Ungathi laye kunguye vele ogcwele inkohlakalo yokuthi ulwisana lenkohlakalo. Phela lokhu kukhulunywa ngumnangako kaPawulo ukuthi ngapha wena uliyisela uyokuthi udinge elinye isela lawo lisela, yikho kwenziwa ngumnangakho. Ayi inkohlakalo leyo ayiqala ibophe yena izathi sisibopha bonke abantu. Yena ivine njalo lamacala amaningi okubulala abantu okwenzayo, but yena ngifuna ukuzigeza yenza ngani kwesinye isikhathi yena uright, kanti yena kunguye umbulali wokuqala. abantu bezimbabwe lana leke lihlakani phela ibone straight ukuthi angazi vele abantu ukuthi kwesinye isikhathi nalokho ukuthi lamvotela sibili lifuna ukubonani lisithi lizabonani bhekani okwamanje kuyalivala amehlo ethi kwesinye isikhathi yena uyazigeza ngenkohlakalo kanti kungiyo umuntu kwesinye isikhathi ule nkohlakalo ukwedlula bonke abantu asike sivuleni amehlo bantu bakunxazi siyakhetha siyakhetha sibona ukuthi straight lapha sikizane sike siyikhiphe embusweni sesithwele nzima ngezane lokho esiqanjelwa manga abantu abadala nje
sawubona msakazi westudio 7 labalaleli kwestudio 7 ngikhuluma ngilapha egoli elokitshini le-Diepsloot ngizobuhlungu kakhulu yazi ngento eyenzakalayo sikele ukuwotsheni kwabantu bakithi e-Diepsloot ngendlela yokuthi ababotshiwe laba sekuzakala ukuthi sekufuneka ama-1500 ukuthi be-deport manje ukuthi lama-1500 la ukuthi ngawani asazi le nto ezisibuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uyabotshwa ebotshela i-passport kodwa sekuthiwa afune 1500 ikathi abanye bafoti bebengasebenzi abanye sebelahlekelwe imisebenzi manje ukuthi imali yakhona singayithola ngaphasasa
ndivuka njani emsakazweni ningayibizeleni ngolast wakodurance wakhonapha-ke egwanda esigabeni senakho thina kawuhlupho indlala abantu kuzima njalo-ke badla kanye ngelanga le nhlelo zahulumende lezi ezinyeakwazibisa wabela nje kuphela abantu abango-90 esigabeni sakithi abantu siyafika sibilo 1000 but i-90 kuphela yokhontikezoza ama-50 kg yona omumbu njalo ama-50 kg amabelebele njalo ngamabele vela bolileyo so vela ntu babhekane bendlala sibula kuzima sibule emhlukeni wakithi sesidinga ngezifiso zethu uhulumende ngaje uyangenela ukuze-ke uqheliswe inani labona bango kabazuzi angobuningi babo vele kuzuzela bonabo abantu abalutshwane so indlala sibulibhahile ngoba lezikolweni lapha hhayi abantwana kuzima sibuthi uzeuthi umntwana kaye esikolo evele ngadlanga uyabe uyafundani so sozise ngangcono abehamba kwamanye amalanga lapho abeseqise so hhayi isimo sibi kakhulu endlaleni ngauhulumende uyashesha aphangise sibilile abone mayelana ngalolu dubo lwendlala solubhahile kakhulu hhayi siyabonga
sanibonani basangaza abahle bakastudio kanye nabalaleli ama-Blue Nation amahle ngiyabingelela ngelo okhulumayo ugugulangoqo udlula bekhulume mfo kagcweke lo ya-ke nami ngithi nami ngizokuthi fahlafahla nje kancanyana ngiqale nje ngenkomo lezi ezajontsha iliyo ndoda ababiza umnankagwa yabona-ke inkomo efi ungasizona ezakho uzibona nje noma uzinqanda nje uzama ukuthi azihlanganisa enye iyale enye iyale okuchaza khona ukuthi lezi nkomo kuyabe kungasizona ezakho okuchaza khona ukuthi akazibiseli wazidontsha lezo nkomo akazibiseli utshanise lezo nkomo okwesibili isosha kumele liyehlathini so ilizwe elibuswa lisosha yisiphi isingisi esibambekayo esiphuma esisosheni ayikho leyonto le so isosha ehlathini le ipholadi uchamisa wayibona nje vele ukuthi ngamadlwane lawo izinto nje zabantwana amaluzazi laba maphathi amancane axokozelayo lawa adlalezana pf yayibona yonke leyo nto le nakhona futhi again naleyo ndaba ethintwa ngumdalo obhedi mpofu uma ngabe ethi akakwazi uchamisa ukuthi uyafuna ne-South Africa bona ababhizi bakhe bayakha ilizwe iliphi-ke lona lelo lizwe abaliyakhayo sisi from 19 bani buyakha ilizwe now uyabona ukuthi kudlala kwingqondo zabantu konke lokhu abakwenzayo abantu bahluphekile ezimbabwe kunzima bona leyo mali esezimbabwe ibhondi abayazi ukuthi mali njani abayisebenzisi bona basebenzisa amadola so uyabona-ke ukuthi umuntu ohlukumekezeka kakhulu yilawa abantu nje abafana nathi sokumonjeso nami nje ngikhuluma nje ngikwelakithi kwele South Africa la esasuka khona alenzizwa umsilikazi sasilahlela edotini ngiyabona
ngiyabingelela msakazi labalaleli bakastudio 7 ngusipho lo ngise-South Africa hayi sahlupheka kangaka nkosi yami yini kodwa sizayenzani kodwa ngezani kodwa ngoba nje ngayila way forward abatsho lokuthi bona abantu beyenze ini efunwa yibo ngaphela bayasho ukuthi siyenze ini efunwa yibo ezasinika iway forward angazi ukuthi bachazwa yini ilizwe liphanguke kangaka abantu bezimbabwe bahlupheka shebe akunzima nalapho esithi sicatshe khona akusahlaleki kade sifihle khona ikhanda akusahlaleka basasifuna abanikazi bendawo mina nalo mzamo kachamisa angiwuboni usebenza ngoba ukubeka umbono kuzana kufana lokuthela nje amanzi emhlane wedatha benjalo bayakwazi bona ukukhuluma okwabo kuzwakale amanga bewe bawajike ebeyiqiniso ngendlela yabo kungathi abantu bezimu abahlupheki and zithwele nzima shem ngoba lalapha emzansi akusahlaleki shem kusahlaleki ekhaya singayo ekhaya siyahlala siyenzeni ekhaya ngoba kakulalula ma singagcwala sonke khona ngale siyabulawa indlala siyayenza unkulunkulu wabuya wasifulathela lizulukanisane lokungcono ma ngaba kulinywa lokungcono esizakulimela sidla amabele manje izulukanisane.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo balaleli ukuthi lisithumezele imilayezelo engani imfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Izolo bekulilanga eliqhakathekileyo kakhulu ngapha kwelemelika ngoba bekulomdlalo omkhulu wentshantshu zomnyaka umnyaka osanda kwedlula kumdlalo wenguqu yemelika iAmerican football. Inkezo yomdlalo weSuper Bowl ubuphakathi kweqembu leSan Francisco 49ers leKansas City Chiefs. Ele 49ers liphume lemklomelo engu-20 kwathi ele Chiefs laphuma le 31 okutsho ukuthi abafana beChiefs yibo abasukumise linkezo. Kodwa ke okumqoka bekuyimcimbi-cimbi ebisenziwa izimuli labantu nje mathupha phambilini kwalomdlalo lalapho udlalwa. Ngesikhathi se-half time lapho bekugidwa ke kucula abaculi ababili abadumileyo kakhulu uJay Lo ehamba ke le ntombazana eyahlabela uzamina mina uzangarewa iyo ke kade igidwa ke ingoma kaShakira lezinye. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalomdlalo weSuper Bowl.
Yeah, kuvamile ukuthi abantu ngezimoli langamahlobo labangane babuthane badle bakholise nje, yeah. So abantu abaningi bahlangene ezindaweni lapha bakhona izindawo mostly ngezimoli, yeah, labangane kudliwe nje kukholise, yeah. So yikho engizwa abantu bekwenza abaningi, yeah, engisebenza labo.
Wona umdlalo lo bawuthakazelela yini abantu abokuza bavela emazweni afana leZimbabwe?
Yeah, bakhona sibili abaningi asebewuthakazelela engibaziyo, sibili abangasawuthontisi, kodwa-ke bakhona njalo abangakawuzwisisi. Kodwa hayi, iningi khanya sela adjusta sibili sebekwazi lokuthi kwenziwa njani, ukuthi lijikwa njani leli bhora, liqagwa njani, nabadlali bakhona.
Manje ngibona ungani ngomdlalo ongagcina lawo uthakazelelwa kakhulu yini eZimbabwe?
Singazi ngokuya kwesikhathi, kodwa ikuthi ngumdlalo nje ofuna izembatho eziningi ukuzivikela ezinengi okwedlula umdlalo wenguqu. So ngibangani ikho okungabanzimela ngoba ikakhulu ezemidlalo zithakazelelwa ngabantu abanganelisi ukuthola lezi zinto.
Wona uthakazelelwa ukunganani khona phela izweni lemeli?
Uyathakazelelwa kakhulu ukuthi kusasa abanenga soze baye emsebenzini ngoba bavele benatha besidakwa besidla ukuthi emsebenzini bagcina bengayo. Namuhle ama-church vele ngiyabona bekuyihaf indawo ezimele yafica sibili i-church yonke inga i-church yonke sibili phosa yalova ngenxa yokuthi kulomdlalo lo. Umdlalo omkhulu sibili ungani hayi mkhulu kakhulu. Mkhulu sibili. Lalaba ababengayanga ababukele ku-television. Abanye bahle bathenga amatikiti umnyaka wonke vele.
Ye, siyabonga ke lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalandise seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ke le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Ohio. Kiss ingoma kaBerita isidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Udaba lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mubayiwa luzathethwa lamhlanje emthethwandaba. Sebengamachumi ayithoba minombili ababhekwe ngabezempila kahle ngodaba lwe coronavirus eqhamuke kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lolu lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singadibana lathi njalo ntambama ngo 7:30. Libe losuku oluhle.